So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 21 kuLwezi 2020 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu kabalaleli abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka ama-mask ngentanyeni.
Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9,120.
Ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende.
Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usungula uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhaza. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amahlanu 48 ngabakubulawayo. Abangamachumi amabili lanye ngabe Matabeleland North. Isigaba seMashonaland East leseMashonaland West zona zilomuntu oyedwa ngendawo kuthi iMasingo yona ilabantu abathathu. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabangamachumi amathathu lanye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selifike ku-9,120 kuthi asebephephile bona sebengu-8,229. Asebebhubhile bangamakhulu edlula amabili 265 kuthi abalokhu begula bangamakhulu edlula ayisithupha 626. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilomkhuhlane kanye labafunyanwa belawo. Kusukela mhlaka 1 kulinyanga sokubhubhe abalichumi lasithupha kuleli dolobho njalo kwafunyanwa abangamakhulu phose amathathu 281 belawo lomkhuhlane. IMatabeleland North leMatabeleland South lazo ziyalandela. Umgcini sihlalo wezempila kahle kukhansile yakobulawayo ukhansila Sinikiwe Mutanda utshelele umsakazo izolo ukuthi okwenza umkhuhlane we-coronavirus uhlasele ngamandla kuleli dolobho ikuthi abantu abanengi abagqoki amamaski kanti njalo abanye bajonela emabhawa lasemashabhini lapho abaminyana khona. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi okusungula imisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukuthukulula amagagasi lokugxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe abanye bathi kababoni amankampani la evika indaba ezicothoza uhulumende ngoba wonke alobudlelwano lebandla lesano PF. Amankampani la abalisa irusunongoko media iyona ebikwa ingebutho iAcacia media elunga lezanu PF uSharon Mugabe. iChannel Zimbabwe eka Happyson Muchechetere yena owake wasebenzela umsakazo weZBC. iFeto Communication ebikwalayo ilobudlelwano lebutho lanxa nje abanikazi bayo bekulandula lokhu kanye leJester Media ephephandaba leDaily News. Ilanxa iphephandaba leli lisithi lizimele kulesicukuthwana seZANU PF esibikwa silesabelo kulo. Amankampani ancitshwe amalayisensi agoqela ekamnumzana Trevor Ncube eAlpha Media Holdings yona edinda amaphepha azimeleyo abalisa eleNewsday, eleStandard kanye leIndependent. Inkampani yelunga leZANU PF umnumzana Supermandi Wanzira iABC Communications layo incitshiwe. Sixoxele ngcwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho, kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolwalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi, ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi-6 kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani lawa alakho lokwenza lo hulumende ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa ke lapho kuthiwa amanye amamsakazo leyi yabanikazi bakhona sibili aboqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi, ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikile abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. But okunye futhi ungakhangela ukuthi kulabantu abanjani boTrevor oSupermandi Wanzira akade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la kodwa abatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsupportiyo uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi idemokrasi kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sineminyaka phose ama 40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyohane ngeyilo msakazi oyi-1 owe-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloku sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi uSadak even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sesalele engela misakazo. Kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo. Unike imsakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama links lohulumende, okufana lokuthi unike iZBC amalayisensi ayi-6.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi abantu bahlezi bekhonona njalo nje lanxa uhulumende engaze enze okuhle.
Ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi amankampani adlelana leZANU PF lani. Ngitshole i-America khona ngale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lama-democrats. Langaphi ungahamba kwapho amazwe kuzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba akula ma-independent papers. Akula ma-independent papers kanti esinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even la maphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele sekelana lama-opposition parties. Ubona ukuthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusoze kuswelakale kukhuluma kunjalo nkomo. But siswele ubuthongo ngakhonokho. Hayi umsebenzi awukhambi nkomo. Izinto kazenzakale. Khangela okwenzakalayo kanti ese-America nkomo. Ubona ukuthi ukukhala kwabantu vele akuze kuphele. Abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho. Bona abantu abanjalo bengqeba abangaphumelelanga amakampani abangatholanga amalayisensi yibo abakhalayo abakhuluma kubi. Kodwa ke into enhle ukuthi amakampanis la amakampanis eZimbabwe amaZimbabweans amele aqhuba umsebenzi nalowo. Siyabongela ngakhona okwakukhambe kuhambe kodwa abantu bonke basuze besuthiseke njengakhona.
Umnumzana Belief Kaule lilunga lezano PF. Umnumzana Donald Trump Jr. oyindodana kamongameli weMelika usehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 laye njengoyise. Kodwa uTrump Jr. uthi usesimeni esihle. Amazwi yakhe agcizelelwe nguyise umongameli Trump namuhla yena owake wahlaselwa laye ngumkhuhlane lo kumaviki ambalwa edluleyo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafowembula.
Kwenze maphandleni lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukudibhisa inkomo ukuze zilondolozeke. UMohati wethule amazwi la izolo ekusungulweni kohlelo lokulwisana lemikhaza olwe-National Tigris esigabeni seBhengo eGwanda South. Kubika u-Albert Ncube.
UMohati uthe eminye imikhuhlane enkomo efana le-January disease yabuya elizweni ngesikhathi abamhlophe bethenga inkomo kwamanye amazwe beziletha kuleli, kungakho urhulumente sebona kufanele ukuthi alwisane lokufa kwazo elizweni lonke jikelele.
It is unfortunate that our former colonizers imported cattle from Kenya and Tanzania in the year 1901.
Kulusizi ukuthi abamhlophe bezama ukwengeza inani lenkomo kuleli, bangenisa inkomo zeKenya leTanzania ngomnyaka ka-1901 bengazi ukuthi sebetheze olulenkume ngoba zabuya lo mkhuhlane we-January disease.
Uthi urhulumente uzakhipha imali engange-500 million ezathenga imithi okubulala imikhaza efana le-Tigris ukuze uzulu engalahlekelwa yinotho yakhe.
Alisoze likhiphe loba isenti nje lolu luhlelo lukamongameli lokusiza abalimi.
Izakhamizi eGwanda South ziveze ukujabula ngalolu hlelo zisithi kuzalondoloza inkomo zabo. Kuthi umnumzana Makhosini Ndlovu izakhamuzi sefumukwe.
Inkomo zethu seziyakwalo ncedo ngoba thina sesisehlulwa zinkomo sesifa ngemkhuhlane.
Unkosikazi Viola Ndlovu izakhamuzi eBhengo uthi uthemba ukuthi lolu hlelo alisoze lwaba yize njengezinye iy'nhlelo zikahulumente.
Siyakubongela kangathi ngakuyabuya kuphumelele kube yinto ephumelelayo. Hayi, inkomo ziqakathekile sini ngoba yikho esiphila ngakho thina.
Ngaphandle kwedubo lwemkhaza, umlisa umnumzana Nagalo Makhurane owayemadulungundu uthi izakhamizi emangweni wenduna umathe zibhekane lodubo lwamadlelo kanye lamanzi.
Emar-ariyeni khonapha komathe uchief yakhona lethamba ulawula lawona amanzi ukuthi iyonatha. Lokhu kwaba le-disaster yamadami naleyana akukathembi.
Olunye udubo oluhlangana lezakhamizi kulumango yikutshontshwa kwezifuyo ngamasela. Kuthe umnumzana Mahlambezi Ncube.
Abathathi nje kwenza kuthi sithi siyakhuluma ngempahla zethu babe lathi esitilinini ngokuthi bona sebeyitilini bathi bejengamaloya.
Umnumzana Kilon Ndlovu oyisakhamuzi seBhengo uthi bathembele kulezi nkomo ukuziphilisa le muli zabo.
Sengi-67 years so sasumntu engathenga ukuthi ngaqhathi lawo nje kuzongiqhatha. Sengiyimfile mphile enkomeni so yimbhingi yami.
Induna zezansi emandebeleni zinikezwe inkunzi ukuze ziyethuthukisa ukwanda kwenkomo ezigabeni zabo. Inethelo elamukelwe induna uMarubi weSilonga.
Ngiyabonga lo msebenzi othi awayenzakala lapha owanamhlanje ukuthi isize enkomeni kanye le nkunzi ezethe sazithola phakathi nakwale indawo.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi ugatsha lwakhe luzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokuba nokuthi uzule emaphandleni ulima izilimo ezihambelana lomumo omkhathi kuleyo ndawo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseBhengo eManama ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lonkosazana Sthemba Kuyenyoni, isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party. Sicubungula inhlelo ezijiyeneyo zaleli bandla ngemva kokuthi bayiqondisa indlela igama elithi Magwegwe elalilotshwe ngayo esitishini samapholisa kuleyo ndawo.
Siyabona ukuthi langempela itshintshiwe kwabhalwa kuhle leli bala kuningi eselakufezayo
uyaphumelela and usazophumelela kathesi kuze kube bhakanto enyama endlovu mvile khona mzelo khane ebhakanto enyama endlovu nokubhala enyama yithovu abasivumeli singene emahofisini ethu sizisebenzele emahofisini ethu.
Nxa ukhuluma ngokungena lapha emahofisini ungathi ludubo olumemethekileyo yini
leli kindebele ngabafazi ngoba bengashiwo amandebele mina nginje ngikhuluma isindebele kodwa ngiyeke ngihambe ngiye ngena ehofisini esebhinga akusebenzi umuntu ofisini yeplant usebenze umuntu olikhalanga ehofisini yebhayibhi usebenze umuntu olivenda noma ongumfuthu njalo njalo.
Abesifazana bemandebeleni bengabe bephethwe okwehlukileyo yini kulabesifazana bakwezinye izigaba zelizwe amathuba afanana yini kusukisela kumantombazana amancinyane?
Amathuba vele awafanani kathesi sibonilela kwakuthi abasponsiwe nokuthi abasponswa yini ukuthi beyefundela imisebenzi ethile thina simangele ngoba sibone umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi south sabona umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi north kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okumele ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo zikhulu umkhulule ndelo osiphetheyo ngendlela obandlulula ngakhona thina sithe sithenjini layo singabe ndlenkulu evele iphatha ngesandla sokunqele saba abangane esishoneni ngabe ndlula encane abawumele kuyenje izankefu ezasetshenzwa ngumfazi omdala.
Abanye bathi ibandla lakho lilenkethabechabi ungathini ngabo liyathola yini uxhaso ebantwini abavela ezigabeni zemathebeleland kumbe babuya kuphela nxa sokulenkingi?
Xhaso siyalithola ebantwini bakithi kodwa abantu bakithi ngendlela ukuthi vele lokho bafaka uvalo negugrawundi abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjeni besisapho lokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzani PF abaphethe ikheva yiko abahamba bethi ya ningavele nilalele izinto lezi kuyavuka futhi khonkhana thina inyoka eyiye enkulu esesilayo ngabantu bakithi abadlayo kuzani PF abayiko abapha izizindi amashona ukana esidingele kuhlale emakhaya.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Sthemba Kuyenyoni, isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Obekhuluma imbono yebandla lakhe hatshi e-Studio 7. Sixoxe naye esetsholotsho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ninami uSthandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elin ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo dokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile ele coronavirus
Uqala ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Yebo baba, ninjani lamahlabezulu?
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapolisa na ethi yona kukhanya abanengi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bengagqoka ama-mask besondelelana lokunyokunjalo. Sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapolisa sibili abantu kabalaleli njalo bakhanya kaba abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamaski le ngentanyeni abavala amakhala uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze. Yikho amapolisa akhuluma iqiniso sibili lokhu kuyingozi embi.
Sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele-coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni. Ungasitshela ukuthi kulomehluko yini kathesi nxa uqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo?
Kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba kuqala ngomatshi abantu babethi bengayithola i-virus le njalo inani labo lalisiba ngaphansi lingaguli. Kodwa kwakathesi inani liqansa suku zonke njalo kukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibili kwamagama abaningi betshona.
Siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni seMathebheleleni kakhulu lakoBulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe. Kungakubangelwa yini lokho?
Inani labantu liyaqansa lapha koBulawayo njengoba uyabona ukuthi eSouth Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu uvimbile. Yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele eSouth Africa. Ngiyabona njalo kwavunyelwa ukuthi abantu babise izidumbu ngapha zibuye bezolahlela ngapha. Ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqanse kakhulu lapha kithi eMathebheleleni. Hayi kodwa ngibona kuzaqansa kuhambe indawo zonke eZimbabwe kusuka lapha isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane.
Kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomunye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi i-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilolaka kulayona le kade khona?
Ukukhanya kunjalo i-coronavirus le ukukhanya sitshintshile ayisabuyi ngendlela leyana esiyaziyo. Ngibona umzimba wayo sutshintshile kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula abakwenzayo ukuthi hhayi yahlasela sibili. Kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khona le phethe hhayi uyafiwa sibili i-coronavirus le iyabamba. Kukhanya abantu kumele bananzelele ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona ngamalanga amabigula amalanga amabili amathathu shone.
Okokugcina ungavalelisa abalale
elivalisa abalaleli ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo ngoba ingozi isisanda kakhulu abaningi bazashona nxa bengalaleli.
Lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempila kahle ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chrisa. Sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu leyamathonga amahle lona eselethu leyidlalade elitsha elilesihloko esithi ukwenda kwendoda. Nango umkhosi umkhokheli waleli qembu umcebisi Mlilo.
Ngokuzala ngisekezi emaphaneni esigabeni sabo Bhewula ekhola engizalwa khona. Sengilamadlalati awu-4 ngisebenzisana nabafowethu abafana no Emmanuel Uma Mlilo kanye no Bright Mlilo. Isidi lokuqala silikhuphe 2016 kuyikuthi thina kwi-industry singene 2014.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyangalombili eziqoqela ethi ulikholwa elinjani, idlozi lami kanye lethi silahlekelwe. Abangathanda ukuthenga idlalade Mlilo bangalithola njani?
Ngiyakwazi ukungithinta kule nombolo ethi 083-891-0413.
Lezo nombolo balaleli ngeza kwele South Africa. Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwashiyela abalandeli?
Besicela ukuthi lisixhase kakhulu ngokuthenga ama-original CDs. Singayi ngale kulaba abathengisa ngama 10 rand. Ngoba mina labana abathengisa ngama 10 rand kulami isayidi ngabazizamelayo nabo esayidini labo. Kodwa mina uma ngithola wena uthanda umculo usuthenge yona iPhone Kong, ngisola wena kakhulu. Jabulani bantu bakithi, nanku kokudla izinamnede.
Amathonga amahle ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo laya ku 9120. lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo. Abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhasa. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.